So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 11 kumfumfu 2021 igama ngontungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeZCTU ithi abaqhatshi kumele bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumende akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokufikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezintathu 2,847. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,359. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 5,637 kuthi asebetholakale belawo sebengu 131,796. Lanxa umtshutshisi omkhulu kahulumende uprosecutor general umnumzana Kumbirayi Wodzi esithi iofisi yakhe ayisoze ivume ukuthi abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho kumbe osomabhizimusi abathengisa ngentengo egxile emkambo wesitha bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ingcwethi kwezemithetho zithi lokho akukho emandleni akhe. Uwodzi utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi bafuna labo abayabe bebotshelwe amacala la badonisiswe bevalelwe ejele. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lithi liqhuba uphenyo phezu kwalolu daba ukuze kubotshwe izephulamthetho. Iziphathamandla zaleli bhanga zizahlangana labo somabhizimusi kuliviki bekhulumisana ngalolu daba. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube utshele iStudio 7 ukuthi ukukhululwa kwabasolwa ngemali yesibambiso ibheyili lilungelo elisemthethweni elingeke lilawulwe nguhotzi.
Prosecutor General akukho emandleni akhe ukuthi enxitshe abantu imvume yokubambisa ibheyili because ibheyili ngesisekelo sombuso omkhulu weZimbabwe seconstitution. Isinayo constitutional right. Umuntu engakatholakali ukuthi ulecala kule mvumo yokuthi ebesuke endlini engavalwa yinkantolo kufanele tshengisele ukuthi ngumuntu ozimiseleyo ukumelela icala lakhe engabaleki lokuthi ngumuntu ongatholakala ngasiphi isikhathi lapho ahlala khona. So lokho abakutshoyo akuhambelani lesisekelo sombuso welizwe ukuthi e-constitution. Ngakho ku-unconstitutional angiboni ukuthi inkantolo iza kulandela ikakhulu inkantolo enkulu eyayikhothi kusiya phezulu abo angiboni bengalalela. Maybe emergency court because wesikhathi bethuka bengalalela khonokho but aphezulu inkantolo ezinkulu awona muntu uzakulalela ngoba ku-unconstitutional.
ubona uhulumende senelisa ukuqeda udubo lokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho yini njengoba esithi usezabopha labo somabhizimusi abathengisa ngentengo egcile emkambo wensitha iblack market?
Angifumani ukuthi bazaphumelela. Ungakhumbula ukuthi udala le ulo uMasimo Remba uba ngu-chairperson we-National Incomes and Pricing Commission. Abake bazama khona ukopha amakhampani ayicharge ngentengo enkulu. Kodwa akula muntu kumbe ola khampani eyayitholakala igwejwele owawusezele bevalelwe phakathi. I think kungabe kuyi-reaction yepolitiki engasoze sincede ngalutho. Nzanika umzekelo sokuthi abantu abephula umthetho kakhulu amakhampani nalawa yiyo abantu ababusayo. Abanye bangunamaminister, abanye ngama-permanent secretary. So bazazibopha njani? Yisifiso sabe sikhona, but njengeminye yonke imizamo ye-RBZ, I think uphonga ukukhuluma manje kuphela.
Ukuze udaba lomnotho lolu lulungisiswe, kumele kwenziweni ngokubona kwakho?
I think indaba le kufanele sishiye singathi ngesikhiwa ngama-market forces aziregulate. I think ama-laws e-supply and demand aziregulate, i-economy aziregulate, kungela kungenela okuthile kwama-politicians. Ngoba nxa ama-politicians engenela kwenza esithi kube le-artificial, kube kugcina kusiba lama-economy amabili, e-formal ne-informal, eyenza ukuthi ama-politicians labanye abahlakaniphile bethatha advantage. So kufanele kwenzakale ukuthi i-market, ama-market forces aziregulate. Irethile aziregulate nge-supply and demand e-market. Akula muntu akula politician ofanele ingenele khonapho.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma lohotsi. Kusenjalo inhlanganiso yeZCTU isikhuthaze ezinye inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zifake abaqhathi incindezi ukuze bakhweze iholo lezisebenzi kulandela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Kufaneleke izinhlanganiso ezingela isebenzi zibone phela ukuthi nxa i-cost of living isikhuphukile, leholo njalo liyakhangelwa. So siyaqhakathekisa ke kuzinhlanganiso kumbe ama-affiliates ukuthi bonanini ke ukuthi nxa i-PDL isikhuphukile izisebenzi zingathola yini iholo elithethuthu. Nanku phela intengo layo isikhuphukile, njalo sikhangela ngokuthi kukalutshwana kumba kwenzakali ukuthi nxa intengo sikhuphukile iyehliswe njalo njengoba sibona ukuthi uhulumende akalamthetho oregulate ama-prices kumbe asikabone singathi price control kumbe singathi inhlelo ezikahulumende ezikhangelela ukuthi ama-prices angakhuphuki. So sokukithi ke thina esinelela izisebenzi ukuthi sibone ukuthi ngesikhathi ngesikhathi siyatracker ke ukukhwela kwezinto, bese sibona ukuthi kuma negotiations kumbe kukhulumisaneni kwethu labaqhatshi ngasector ngasector kumbe kuma enterprises, siyabona ukuthi siyancedisa izisebenzi ukuthi phela lazo zitholeke iholo elingcono elingabe lihambelana lokukhuphuka kwezinto ezitolo.
Zikhona yini intengo esezehlile njengoba uhulumende ethembisa ukubopha osomabhizimusi?
Besingakaze sibone ke izinto zisehla ngemva kokuba uhulumende sethembise ukubopha ke kungaba ngabathengisa imali enkambo omnyama kumbe bona abaqhathi kumbe singathi abamabhizimisi nje generally nxa bekhuphula ke intengo yezinto azange sibone besehlisa nxa uhulumende esethe uyangenela ngokukhuluma. Ukukhuluma phela akutsho lutho, kodwa uhulumende akaze afake umthetho othi ke intengo yezinto kufanele ibuyele phansi. So asila price control ke phakathi kwelizwe. Asiboni ke intengo isehla, intengo ukwehla kwayo esikunazelela ukuthi singathi i-rate ekhwela ngayo yiyo esingathi iya-slower down esikhathini esiningi. Sesibone intengo ikhuphuka ngokutshona kwelanga, ngokuphuma kwelanga. Okungenzakala kuphela ukuthi singabona ingxenye kusehla ispeed kumbe ngathi inano izinto ke ezikhuphuka ngalo, kodwa kukalutshwana kumbe akwenzakali ke ukuthi sibone ke intengo ke ikunywa kula lokhu kade isiyikho khona. So asikhangeleli ke ukuthi kungaba le price control, asikhangeleli njalo ukuthi intengo yezinto ingaqunywa.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU. Uya phambili umkhankaso wamalunga ezaphu adinga ukungena ezikhundleni kuCongress yaleli bandla ekhangelelwe ukwenziwa ekupheleni kwalinyanga. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mthulisi Hanana, yena okhankasela ukuba ngunobhala jikelele wezaphu.
Bakhona abadala bethu abakuzaphu, amalunga ezaphu phakathi bandla lethu abangilandileyo bangicela. Sokuyinkulumo phose esingaba leminyaka engafika over 2 years now. Abadala besithi hayi Hanana akubuye uzolungisa lapha, so hayi nami sengiphakeme ukuthi ngizobamba ichaza lithi njengoba abantu bengicela ngeza ke ngale, ikakhulu nxa ucelwa ngabadala bekucela ukuthi uzokwenza into yakini ozalelwa kiyo. Sonke vele sizelwe singamazaphu, nxa ungumuntu ngini okulepolitiki sonke singamazaphu, siyakhula nje sesikhetho kunye, kodwa ekhaya lethu lezepolitiki izaphu. So lamayi sengibiziwe ekhaya ukuthi ngizobamba ichaza elithize. Okwesibili, abantu bathi akula bantu abatsha kuzaphu, kumele sibonakale ukuthi sikhona ukuthi sizoncedisa izaphu. Neza ke sibe sithi hayi izaphu ilabantu abadala lathi abantu abasha bakhona sidlalela khatshana. So yikho lama okungenze ngaphakama ukuthi ngingabe ngichinga nsitha kula bantu abasha kuzaphu lami ngingekho phakathi.
Kungaphi lapho obona kusilela khona ofuna ukukulungisisa aluba nawuthe wakhethwa?
Eqinisweni nkokheli ukuthi uzaphu in the last 12 years lokhu esaphuma ku-unity besizama ukuthi sibumbe inhlanganiso ukuzananzelela ukuthi focus ibingani khonapho kakhulu ukuthi hayi kukhanya ukuthi uzaphu selibandla elizimele lodwa, asisekho ngale kuzano. So ngibona ngani khathesi sesiku stage 2, istage sokuthi lathi siqinise isisekelo sonesi ukuthi sesaphuma ngale. Okusilelayo ke ukuthi sibumbe inhlanganiso ezabonakala ebantwini, eza abasemehlweni abantu, ezakhulumela abantu, ezamela abantu, ezabonakala isima labantu. Ngithanda ukuthi lami ngilethe experience yami engilayo, ngisebenzisana labantu bakithi bonke nje jikelele iZimbabwe yonke ngezinto ezibakhathazayo. Ngikusebenze khonokho nami ukuthi hayi izaphu nayo iyalimela, iyalenzela khonokho okuyisifiso zenu. So yilo ichaza engizolibamba, okumele sikulungisise ukulungisisa inhlanganiso ime ibe inhlanganiso eqinileyo, ibe inhlanganiso enelisa layo ukuthi sekelwe ngabantu. Ngoba abantu nxa bengayisekela into kusho ukuthi kukhona abakubonayo okungahambisani labo kumbe okungahambi kuhle. So yikho la mengulandayo khona ukuthi sizokwenza izifiso zabantu, ngoba uzaphu uhamba nge-devolution othi amandla kayehle ayezabelweni. So mina engulandayo lapha ukuthi ngizohanesa amandla lawo ezabelweni abe yiwo abumba ukuthi uzaphu uqonda ngapi, ngoba yikho esikukholelwayo njengo
Vakhona abathi ikudala izaphu yaphelelwa isikhathi, nxa besitsho abanye bathi seya expire. Ungathini kulabo bantu?
izaphu ayisoze ya expire izaphu kayisoze yaphela kayisoze yacitsheka ngoba izaphu ivele yona iyo umama wama political parties wonke umntwana angaza khula belendevu unina kabi mubi unina ka expire ngaphandle kwalokho ke bakhona bangatsho njalo bekuchiswa ukuthi khona mhlawumbe uzaphu akabonakala bantwini bengananzeleli ke izinto izaphu edlule phakathi kwazo izaphu idlule phakathi kwegugu round idlule phakathi kweunity accord ekade ithwalise nzima so nxa ufana lo muntu ovele emendweni nxa evele emendweni ke watshaya indoda kwathini kwathini angabuya emangobo ngoba abantu bathi hayi elumuntu angikhole ukuthi angenda kumba ngathathwa ngomunye umuntu kodwa nxa lo muntu angaphiwa ithuba like 12 years esiziphiwe lezi ukuthi umuntu lo ahlale phansi ageziswe akhula fidwe nxa ke elimile ngaphakathi aphole uyabona how umuntu uyavuka khwatshu yikho sikwenzayo kuzaphu uzaphu ube limele ngenxa yento esidlule phakathi kwazo sesifike esigabeni sokuthi simvuse khwatshu abuyele abe nguzaphu esivele esasasimazi yikho ubona lathi abantu abatsha sisiphatha isibamba amaqhaza anje ukuthi nxa ngivotelwe ngilibambe nxa umuntu ezathi izaphu kayisozisekelwe ngabantu thina siyini angithi yithi abantu bakhona so inhlanganiso vele ngama grassroots umuntu one person at a time so hayi othi izaphu iya expire no longer relevant akakwazi ukuzayo izaphu is the next best thing ezenzakala ku political scenario yeZimbabwe
Umnumzana Mthulisi Hanana ukhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day livika ukuba intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela kulandela ukukhuphuka kwentengo yengqoloyi. IZimlife ithi amagqwetha asesole kakhulu unobhala kugatsha lwezemali umnumzana George Gubamatanga ngokwamukela izipho ezivela kusomabhizimusi owetheswa amacala enkohlakalo umnumzana kulakwashita Gwireyi. Ikroniko ithi umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Kumbira iwozi uselaye ukuthi kuvulwe uphenyo phezu kokuthengiselwa kwegqwetha umnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe iplazi le-ekadeni elisemguza lona eselihludunwe nguhulumende. IHeraldi yona ithi uhulumende usethembise ukupha isonto yeZCC Mutendi ilayisensi yokusakaza eyeradio. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kuqala ngithanda ukubonga uStudio 7 ngomsebenzi omuhle awenzayo emphakathini yakithi. Ye ngifisa ukuphawula ngizwe kulo baba obekhuluma ephawula ngoChamisa wasethi yena mayiphawula wasekhuluma ngomqondisi moyo umkhokheli weMthwazi Republic Party. Ye kuyacaca ukuthi ubaba obekhuluma yena ngokwakhe akakathungululi akakaboni usaseyisiphofu. Angeke uthi uChamisa uyadistejwa udistejwa ngubani ukuthi wenzeni. UChamisa lomnankagwa bayafana nje i-agenda yabo iyafanana siyakubona lokhu kathesi kobulawayo silama councilor ngu-17 afakwa nguChamisa inhloso yalokhu ukuthi makuphuma imisebenzi betshele abantu abana abakibo khona le Mashonaland. I-Mashonaland le Matabeleland vele kungamazwe amabili ahlukeneyo. Kungani kathi thina kwela kithi komthwakazi ngapho ngakhangela imisebenzi 80% ngabantu abavela eMashonaland. Emhlabathini wobaba bethu obaba omkhulu bethu emaplazini khona lapha kugcwele abantu beMashonaland. Sinabo baba bahlezi emakhaya abalwela leli lizwe kodwa bayahlupheka emakhaya gabalawo nalowo mhlabathi. Kungani ngathi bona abantu bemashonaland lokho ebegcwaliswa ngapha emathebheleleni. Ungaye emashonaland angeke uthola amandebele emaplazini, ungaye ukuthola amandebele emisebenzini yapho. Thina kasibahluphe endaweni zakho, kungani bona lokho ebegcwala ngapha? Uthamisa lo mnangako bavele bengabantu abasondayo thina. Ukwenza kwabo kuyafanana ukuthi kabasithandi. Sikhangela igolide abalithaphuza kumthwakazi, more than 100 kgs a month abalithwala lapha kumthwakazi, which is more than 570,000 US idliwa khona le Harare. Khangela imali ezingena amabhoda akithi kumthwakazi idliwe Harare. Konke silakho thina ikhulu Harare.
Ninjani abantu be-Studio 7, yazi ukuthi enye into ekhona ukuthi kudala kwakulama-payslip. Into esiyenza ukuthi abantwana baphonge ukuhamba besenza into ezingayisizo besenza ukumitha lokhu ikuthi zabo sebedinga ama-payslip. I-payslip ikuthi kathesi vele you pay then slip. Kathesi into sebeyazi abasakwazi amaphepharana ekhona kudala nawana ungabhatala then sulala. Into esikhona ebantwaneni akusela enye into vele umthetho wasekho lapho.
Salibonani bathwakazi abahle, salibonani basakazi bethu abathandekayo. Siyabonga ezindabeni esinikela zona imihla namalanga. Siyabonga sizwa indaba ezilehlonzi, sizwa indaba ezipheleleyo. Hawo kodwa sikhala ngezela kithi elibulawa ngabantu ngabomo. Kambe siyekuzwile lokho kwase-Quadri Park kungayisikho kodwa ukuthi ubuye ithenda elivela elizoyenziwa e-Quadri Park kusuka ikhampani esuka eHarare ibuya nabantu abeHarare. Okungangokuthi ngapha kobulawayo ngapha emathebeleleni akusena muntu asiyifuni imisebenzi. Bona yibo abantu abamele basebenze. Uvele ubone nje into eyenzakalayo amaphathi a-opposa izanu yiwo kulapho kulabantu ababoshwayo kuphela. Kambe yiwo kulabantu abayenza amacala bodwa yena abantu bezanu betshontsha kangaka berobhilize kangaka kunye labo bonke bona laba bayebizigqokoxela. Layo wakithi nalowo kuthiwa uKhayimoli Khaya Simon lo wasesansuki sowabaleka sowahlala khona le Harare ngoyothengisa ilizwe laphela nya. Babethi oGibbs singakhulumi izinto ezitshengisa ukukhetha. Kambe kungasuka ikhampani eHarare izobuya labantu abavele eHarare izosebenza kobulawayo izothatha yonke le mali ekhona ihamba nayo. Hawu kodwa ke niboneni izwe lakithi bakithi, asisebenziseni ivoti lethu sikheni sivoteni okuhlakaniphileyo.
Ngibingelele zihlobo zami ngakwi-Studio 7, ngibonga kakhulu ezindabeni zalamhlanje. Lazi nginesimanga uma ngizwa kuthiwa umama uGrace Mgabe kuthiwa uyakhala kakhulu ngokuthi induna yakwaZwimba ithi yena umyeni wakhe uDr. Robert Mugabe makayembiwe lapho ongcwatshwe khona emzini wakhe eyekungcwatshwa e-Heroes Acre. Kuthiwa ukhala ezimajiyane, bakhala okungakanani omafuyani uma befuna nabo ukuthi abayeni babo abalale emzini yabo. Kodwa uMgabe wala la ekhona lo mama, wala wathi mabayingcwatshwe e-Heroes Acre lapha babengafuni khona. Naye akahambe eyongcwatshwa e-Heroes Acre lapha ongafuni khona, kumbe lapho unkosikazi wakhe nabantwana abangafuni khona nemuli yonke yakho Mgabe lapho engafuni khona. Kayengcwatshwa e-Heroes Acre uMgabe, kayembiwe eyengcwatshwa khona lapho kulele khona abanye ababengafuni ukuyolala khona. Naye kahambe abemimbe ehambe naye khona lo masemathambo mhlophe kahambe eyolala e-Heroes Acre lapho ongafuni khona lapho abanye ababengafuni khona. Wabathatha ngoba babengasazikhulumeli wayobasa khona. Naye kaye kabayemusa khona naye fune phelele khona ngale ngendlela naye wayephatha ngakhona ezinye inkokheli naye kahambe eyolala nazo khona ngale kumakhulu abekulwa khonale lapho abayolala khona e-Heroes Acre. Ngajabula kakhulu.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo Voice of America ubika ukuthi ukufuthelana lokukhulumisana kubi kuya phambili phakathi kweziphathamandla zakwele China leza kwele Taiwan. Umsakazo munye uthi njalo kubhubhe abantu abayisithupha kwele Yemen izolo ekudubukeni kwebhomba ebelijonge iziphathamandla zikahulumente ezimbili. Singene kudaba lwemelika. Uzulu waleli lizwe namuhla ukukhefu elibizwa ngeColumbus Day. Usuku lolulu nanza ukufika kuka Christopher Columbus ezihlengeni zeAmericas ngomnyaka ka 1492 kulinyanga. Kodwa ezinye izabelo zeMelika azilinanzi lelikhefu ngoba zisithi uColumbus wahlukumeza abantu abathola kulezi zihlenge. Ngokunjalo izabelo lezi zinanza ikhefu ezazibekela lona zalibiza ngokuthi Indigenous People's Day. Kolunye udaba olwehlukileyo owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthuke izizalwane zakwele Haiti ngempela sonto ezidinga ubuphepheli kwele Melika esithi ziza lomkhuhlane we-AIDS. UTrump ube lomhlangano e-Iowa lapho aveze khona ukuthi ulakho ukuncintisa kukhetho luka 2024 kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Le nkulumo kaloya ngumongameli welizwe yazile America umnumzana Donald Trump ubona ngathi inkulumo elenzondo kakhulu yibuchapha bengqondo lowo abenzileyo ngoba umkhuhlane lo wengculaza ukhona nje umhlaba wonke njalo nxa singadingisisa kakhulu ukuthi wabuyapi singananzelela ukuthi akusomkhuhlane wemvele lowapho ngokuvela umkhuhlane nje owavela kulomuntu ogangayo lapha emalaboratory and labo bantu ukhomba khona khona lapha kulo lena leli lizwe yena asesithi abantu baletha umkhuhlane khona ngibona ngathi kudelela singakhohlwa njalo ukuthi umnumzana uTrump vele akamthandi umuntu onsundu ngalokho umuntu open ngakho mpela ongazibiyo ukuthi akuthi ukuthi hayi yena umuntu omnyama uyamzonda.
Umbona encintisa yini uTrump kukhetho oluzayo?
Inkulumo zakhe eziningi ziyabonisa ukuthi impela usaselesifiso sokuthi uyabuyela njalo ngathi uvuka nje isikhathi sonke ecabanga umethi ngamaqhinga ukuthi acikele phansi umbuso kaBiden ngakho-ke uhlale emchothoza nje okwamalanga wonke. Angeke ngiyethuke mina kusasa nxa usiza ukhethwa njalo umnumzana Trump engathi ufuna ukuyangenela funa ukuyancintisa ukuze abuyele esikhundleni lesi ngoba ungathi uyasifuna kakhulu.
Abibandla lakhe lama Republicans ubona bemamukela yini bemvumela ukuthi ancintise ebamele alubana ethe wathi ukuthi uzancintisa.
Kusangenzeka ukuthi kungabi lokuzwana kubandla lakhe kodwa ke umbona ngathi nxa sinazelela umbuso kaba uBiden ongena obusa okwamanje ngibona ngathi kulokwehluleka okuthize osokusenza abantu bakhulume kabi ngombuso wakhe ngoba senazelela ukuthi inhlupho eziningi ezikhona lapha elizweni ngibona ngathi nxa singakhangela okwenziwa umnumzana uTrump ngibona ngathi uBiden usehlulekile. Lokho kuzenza kuvuleke kalula ithuba lokuthi umnumzana uTrump abuyele njalo nxa lelo thuba livuleka kuza kwenza ukuthi laba beqembu lakhe abaningi bamsekele bebona ukwehluleka kukaBiden ikakhulu ngodaba lona lolo eke sike saxoxa ngalo msakazi lwabantu abokuza abangaphandle abagcwele ebhoda laphana simbona ngathi bahleli esimeni esibi kakhulu kokuthi noma ngubani ngeke avumele ukuthi abantu bahlale kulesiya simo. Lokho kukhomba ukwehluleka kukamnumzana uBiden bekufanele kube ngako khona sekwenzile ukuze kanakekele impilo yabantu laphana ngoba phecelezi kuqathekile ukuthi noma sicabana noma kulohlupho olukhona kodwa ke sicabange kakhulu ngempila kahle yabantu phecelezi ihumanity akufanelanga siyehlise sicikele phansi impila kahle yabantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi kumele abaqatshi bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumente akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.